sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku-8 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mugabe ubona uthi ufuna ukuphiwa imali ngamadola angu US $8,000 ngenyanga ngobe ngumkakhe uSimba Tsikore nxa umtshado wabo ungacitshwa. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ARTUS ithi amalunga enhlanganiso le awakhalala umsebenzi ngeviki edluleyo ayehlukuluzwa ngabantu abangaziwayo.
Zimbabwe lapha abantu bahleli besethusela, so bakhona sebefakela ama-inbox besitela ngakhokhonokho bebone ngani impilo yabo isisengozini. Ngokunjalo sebebona ukuthi kungcono bebe bebuyele esikolo ukwenzela ukuthi umuntu naye badinga abathole besesikolo.
Inhlanganiso yamalunga ancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2018 e-Political Actors Dialogue kumbe i-POLAD ithi isifeze injongo ezimqoka selokho yabunjwa.
Khona ukuthi abantu abancintisanayo ku-election kukhetho olwadlulayo bahlezi ndawonye bayakhuluma bayakhulumisana kungela kuphikisana kungela kuhlukuluzana. Yona leyo for us is a peace building infrastructure.
Umthethwandaba wephula umthetho ngokulahla isicelo sokuba uluhlu lwabavoti i-voters roll linikezwe abalufunayo.
Sibona lokhu kuyephula umthetho wethu owaseZimbabwe ngoba umthetho uyakufaka mgceke ukuthi i-voters roll lugwalo lukaZulu, umuntu lo muntu oyabe ebhadale indleko ezifunakalayo kumele aphiwe ugwalo lolu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mugabe ubona uthi ufuna ukuphiwa imali engamadola angu US $8,000 ngenyanga ngobe ngumkakhe uSimba Tsikore nxa umtshado wabo ungacitshwa. Ubona ulabantwana abathathu uthi ngamunye umntwana kuzamele athole imali engamadola azinkulungwane ezifika phose ezintathu US $2,700 ngamunye. Iphephandaba le-Herald lithi emaphepheni awethulwe emthethwandaba ubona uthi balempahla abayithenga bobabili eningi kakhulu. Ucele umthethwandaba ukuthi ungaphi obe ngumkakhe abantwana kodwa avunyelwe ukubabona kabili nje kuphela ngenyanga. Ubona uthi isizathu sokwehlukana yizenzo zomyeni wakhe abezenza ngaphandle komtshado kodwa kazibethanga lezi zenzo. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ARTUS ithi amalunga enhlanganiso le awakhalala umsebenzi ngeviki edluleyo ayahlukuluzwa ngabantu abangaziwayo. Amanye amatitshala awakhalala umsebenzi ngomnyaka odluleyo babanjelwe iholo labo kuyonale inyanga okubangele ukuthi abanye begcine behola imali ngaphansi kwamadola emelika alitshumi nje kuphela. Kungakhathalekile linhlanganiso isikhuthaze ababalisi ukuthi bakhalale umsebenzi ngobunengi lamuhla phambilini komhlangano we-National Joint Negotiating Council wokukhulumisana lohulumende ngodaba lweholo kusasa. Ngeviki edluleyo amalunga alinhlanganiso ake akhalala umsebenzi esithi kumele aholiswe inkulungwane yamadola emelika eyodwa elamakhulu amabili lamachumi ayisithupha US $1,260. Kodwa i-ARTUS ithi ababalisi abaningi baphange babuyela emsebenzini ngemva kokwethuselwa nguhulumende. lanxa kunjalo isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo uthi ababalisi kumele bengayi emsebenzini lamuhla andubana umhlangano wakusasa uphume lesisombululo seholo abalifunayo.
Umkhankaso wethu lo siwenza online okuwenza sithumele amalinki ebulenzini. Ngokwenza njalo sithola ukuba amabalisi abaningi sebesiba labantu ababalandayo kuma inbox abo besiya bethusela. Uyazi indlela okuphilwa ngayo khathesi ntatheli ntungamile eZimbabwe lapha abantu bahleli besethusela, so bakhona sebesifakela ama-inbox besitshela ngakho khonokho besithi impilo yabo bebone ngani impilo yabo isisengozini. Ngokunjalo sebebona ukuthi kungcono bebe bebuyela esikolo ukwenzela ukuthi umuntu nxa ebadinga bathole besesikolo.
Elithi ababalisi kumele bakhalale umsebenzi ngobunengi ngephambilini komhlangano we-National Joint Negotiating Council oza kwenziwa mhlaka 9. Libona bekhalala yini umsebenzi ababalisi ngobunengi njengoba lisithi abanye bakhanya sebebuyelile ngemva kokwethusela?
Ilanga eliqakathekileyo kuye wonke umbalisi ngoba lusuku lokugcina simelele ukuzwa ukuthi National Joint Negotiating Council izaphuma lani. Lanxa nje sisazi singababalisi konke ukuthi ayilani lathi, kodwa ke khamelele ukuthi mhlaka 1 yehluleka ukuhlala ngoba uhulumende sebonile ukuthi azala kokuncane. Ngokunjalo ukuqoqana lababalisi siba baningi, khamelele ukuthi kube indlela yokubamba uhulumende ngamandla ukubuya lento ebambekayo engxoxweni le.
Uhulumende engalengezelela iholo kodwa ehluleke ukufika ku-1260 yona le elifunayo, lizimisele ukuyamukela yini?
Uhulumende kasifuna sengezelela iholo. Yena ukumbe sengezelela iholo sokumehlule ngawukwenzile mhlaka 1. Thina kathesi sesifuna uhulumende afake lokho esikufunayo nxa sikhangele indleko zethu. Ngokunjalo nxa uhulumende engafikanga kule imali esiyifunayo, sibone ngani kabe sokuqale umbhikisho omkhulu lapho esifuna ukuthi sibone ukuthi uhulumende uvele uyasizwa thina kumbe kasizwa. Ngoba kumanje kathesi singabayanga imali engasikhiphe kuyangeni $1,260.
Lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ lobekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo eselubhane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda
siyovota.
Kwezokhetho, inhlanganiso yamalunga ancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2018 e-Political Actors Dialogue kumbe i-POLAD ithi isifeze injongo ezimqoka selokho yabunjwayo ezigoqela ukuxwayisa uhulumende kwezenotho lokuthi kulungiswe imithetho ephathelane lokuqutshwa kokhetho olukhululekileyo. Kodwa abanye abancintisa kulesi sikhundla abagoqela umnumzana Nelson Tsamisa abayisibo ngxenye ye-POLAD. Abanye bathi amalunga e-POLAD awakhethwanga ngabantu nguZulu elizweni njalo amotsha imali yelizwe ngoba inhlelo abaziqhubayo zihlawulelwa nguhulumende. Kodwa unkosikazi Lucia Matibenga, ilunga le-POLAD njalo engumkhokheli webandla le-People's Democratic Party, uthi kuningi abasebekufezile.
I-POLAD yabunjwa kule njongo eziningi esikade sizikhangelile. Kodwa okwamanje ngizafuna ukuchasisa ngezinto ezingu-3. Okwakuqala, khona ukuthi abantu abancintisanayo ku-election kukhetho olwadlulayo bahlezi ndawonye bayakhulumisana kungela kuphikisana, kungela kuhlukuluzana. Yona leyo for us is a peace building infrastructure ukuthi kubonakale elizweni lapho ukuthi siyakhathasana sincitshisane kukhetho. Kodwa nxa ukhetho soluphelile, siyahlala phansi sibonisane ukuthi ilizwe lethu lingahamba njani phambili. okwenqubela phambili abathi development ngesikhiwa. Okwesibili, sabumba iPollard sifuna lokuthanda lokufisa uku-advisor i-government in different areas, ikakhulu kwezomnotho. Endikhona lokho sakwenza kuhle sibili ngoba sahamba sisebenza lama committees awe achiene yang 6 i-committee yethu economic committee yayenza imihlangano emikhulu eminingi sicebisa uhulumende mayelana nezomnotho. Okwesithathu okuqakathekileyo esiphume lakho ikuthi sangena sisithi kumele siyodiscussa, simele siyokhuluma ngendaba yama-electoral reforms. Hayi la kanye ama-discussions abakhona saphuma le 16 point document yethu eyama-electoral reforms. Asikho thina ukuthi singabantu abaphongu ukumemeza ukuthi sifuna ama-reforms. Sahle sawafaka, sawabhala ephepheni ukuthi ama-reforms esiwakhangeleleyo ngawaphi. Ayi-16 kodwa kwamanje ngifuna ukukhuluma ngeyodwa ukuthi thina vele sibona ngazathi ukuthi kusilungele elizweni lethu. Sifisa ukuthi i-electoral system itshintshe from i-hybrid esilayo khathesi siyenze straight proportional representation throughout. So yizo izinto ezingu-3 esazenzayo sikuPollard. Siyasuthiseka ngomsebenzi wethu esiwuyenzileyo and asilakuthandabuza.
Liyasuthiseka yini ngendlela amalungiselelo okhetho aqhutshwa ngayo? Sesikhangela ugwalo lwe-delimitation kanye lolwe voters roll. Siyasizwe amanye amabandla aphikisayo ekhonona.
Siyajoyina laba abakhulumayo ukuthi amalungiselelo akhona kacacanga njalo akulungiswanga ngendlela ekade siyikhanyelele. Indaba ye-voters roll ukuthi vele akukhanyi ukuthi ikhona kumbe kayikho. Okwe-delimitation lakho sakucubungula, sakukhangela, sabona ukuthi kulezinto eziningi esikhonona ngazo. So hayi sindawonye labanye ekuboneni ukuthi amalungiselelo ethu angani akakho straight.
Lo ke ngunkosikazi Lucia Matibenga, ilunga le Pollard njalo engumkhokheli webandla le People's Democratic Party. Lokhe sokudaba lwezokhetho, isinqumo somthethwandaba we-High Court sokuthi akudingeki ukuthi abe-commission eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission baveze ugwalo lwabalelungelo lokuvotwa i-electronic voters roll kubikwa kusephule isisekelo sombuso welizwe. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Ummeli weHarare North edalele ePhalamende, uMnumzana Rusty Makam webandla eliphikisayo ele-CCC, ukhweze isicelo emthethwandaba waphezulu oweHigh Court nyakenye efuna luvezwe njalo lufinyelelwe nguzulu wonke ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini olwe-electronic voters roll. Elinye lamagqwetha kaMnumzana Makam, uMnumzana Danford Halimani, ulandisa kabanzi ngokwenzakale emthethwandaba weHigh Court ngalolu daba.
Regardless of the outcome of the case, still need the voters roll. I think the people of Zimbabwe
so is 145 kusukela esukwini olwacelwa ngale voters roll le kodwa lokho engakavezwa sisayidinga ngoba sisiya kukhetho. Ngakho ke ngicabanga ukuthi lolu daba olusakhona lapho esisadinga khona ukuthi abe ZEC basitholise leyo voters roll.
The voters roll, we don't think that ZEC has good reasons to withhold the voters roll up to this stage.
Umsekeli wohlangothi olubona ngezokhetho ku-CCC uNkosazana Ellen Shiriede uthi kuyadanisa okwenzakale emthethwandaba lamhla.
Njengebandla le-CCC sikhathazeke kakhulu ngesinqumo esikhitshwe yi-High Court ukuthi ubaba u-Honorable Rusty Makam labantu jikelele akumelanga bephiwe i-voters roll. Sibona lokhu kuwuyephula umthetho wethu owaseZimbabwe ngoba umthetho uyakufaka mgceke ukuthi i-voters roll lugwalo lukazulu, umuntu lo muntu oyabe ebhadale indleko ezifunakalayo kumele aphiwe ugwalo lolu. Njalo i-voters roll iyasinqeda sincedisa thina njengamabandla kumbe abantu jikelele ukuthi sisuzisise ukuthi ugwalo lonalolu olusetshenzisiweyo lugwalo olureflektha lokho okukhona ebantwini. Sikhangele ukuthi umuntu nomuntu ku-voters roll ukhona endaweni sibili lapha akumele ebe khona.
Umnumzana Efi Dlelancube oyingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu upha umbono wakhe laye kulolu daba.
I-voters roll iqakatheke kakhulu uma kusizwa okhethweni ngokuba iyiyo indlela eqakathekileyo yokubona ukuthi kambe labo abazavota ngabantu ababhalise ngendlela efaneleyo kakho omunye yini ose oku-voters roll ongafanelanga bekhona. Ngakho ke labo abelusa ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo bayayidinga leyo nto, bayadinga ukubona ngendlela elule yalezi nsuku esebenzisa imitshini ukuthi babone ukuthi kakula muntu oku-voters roll ongafanelanga, kanti ke njalo akekho kade ku-voters roll osekhithiwe. Bangavinjelwa lokho abantu kakubi lula ukwelusa ukhetho ubone ukuthi lu-free and fair. Ngaleyo ndlela ke kuzaba lula ukuthi laba abafuna ukudlelezela badlelezele.
Imizamo yokuthola imibono yeZANU-PF ngalesi sinqumo somthethwandaba we-High Court yehlule, kodwa abezek bavika ngokuthi lungethulelwa umuntu wonke lolugwalo ebulenjini lulakho ukusetshenziswa ukuphazamisa ezomvikela welizwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lelo daba lokuthi omunye wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Robert Chapman uyadingakala ngamapholisa elemelika ngoba ubengabhadali owayengumkakhe imali ye-maintenance eyabantu abakhe. UChapman wazalelwa edolobheni leChinoyi kodwa wakhulela ngapha kwelemelika. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilo daba lokuthi indodana kamnumzana Phelekezela Mphoko owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Sigcokoqela Mphoko usecele umthethwandaba we-High Court kobulawayo ukuthi ulahlele khatshana icala lakhe lokudlwengula umzukulu owayeleminyaka elishumi lantathu 13. Umphoko uthi ubufakazi obethulwa emthethwandaba abulamkanjo. Okwamanje sengidedela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani bantu bakithi Studio 7 basakazi bethu, siyabonga nje indaba esinika zona usuku nosuku. Abantu bakithi bantu abaqaphele kakhulukazi abasemakhaya ngoba ibona abantu abarojwayo futhi iningi labo mhlawumbe abakaphumile ngaphandle babona ukuthi unjani. Bakithi laphana eZimbabwe kunzima kakhulu ukuthi ungabe usakhohliswa umuntu okhuluma ukuthi votela iZANU-PF. Lowo muntu othi votela iZANU-PF uyakuzonda akakuthandi ende lowo muntu ofuna ukumqaphela ukuthi uyinyamazana bani, isilwane esikhulu ukuthi ngeminye ilanga sokujikela sikudle. Ngoba lo muntu uma uvotela iZANU-PF uncedisa yena, wena awutholi lutho. Kanti bakithi into ofanele beyazi abantu ukuthi le nto enomnankakwa phakathi bakithi ayinalutho, ayinamvuzo kuwo, wena uyaluza. Ngoba kumanje abantu bayahlupheka, abantu bagcwele ngaphandle kuba igovernment erula kahle ilizwe mhlawumbe. Ngabe manje abantu bonke basekhaya amabhizinisi ngabe ayaqhubeka noma bhizinisi bani makungena abantu ekhaya, alikho ibhizinisi lingakuhambela kahle. So abantu amabavula amehlo, asivoteleni bakithi iparty esibona ukuthi inamandla njengamanje. Siyayithanda iMRP iparty yakithi, kodwa njengamanje angeke silunge ukuthi singawina. Thina sifuna i-vote for change bakithi, sishintsheni. Le government sesihlukumeze kakhulu, siyahlupheka ngenxa yabomnankagwa nalaba ochuma nabogawule nabo obhethi mpofu, labo bantu abantu angeke besize ngalo lutho bona bayaphila abaphila kamnandi ngoba bayazi thina ke singadliwe ingane zethu zofunda kuphi ngoba labona ukuthi yakugudeka makwenzeki izani PF yawina futhi esizazohlupheka abantu bakithi yazi kuzoba kusihlungu kakhulu hayi angibonge ngiyabonga amen
elinjani njani studio 7 ngithiphosele lami noma nje zingavalwa valwa ezami ngithimpumbu ukuphosela mhlawumbe ngelinye ilanga enye izavalwa hayi lo muntu okhulumayo ngenkayi ngomabhadi esigabeni igama ngeke ngisho kodwa ngizama nje ukutshela abantu bakithi kwamthwakazi bonke ukuthi zami ma ifikile iphuma umbobo le iliphi inhlanyelo iliphi rice thathani lingayali vele ukudla kuyaliwa kuyazila liyaxotsha izulu thathani lidle isisisi ma ibuya ilithatha ngezimota zayitambani le-register ngenani ezimoteni liye-register vele lingababonisi lokuthi alihambi labo hambani nje liye-register lisizakale libe lezinto ezithola ezifaneleyo mhla okhetho sifake i-MRP siyabonga abantu bakithi laba abantu bakithi elibabonayo bebangumsindo laba be-JSCC hhayi iningi labo yilaba abaholayo and then laba abanye yilaba abashiyabezaliswe ngamagugurawuni so vele lingabanaki bonke laba bantu
mthokazi omuhle silingelele lapho kuqala asambeni sovota bakithi sifike isikhathi asambeni siyobhalisa ukuvota kumaparlamente omphana MRP kumaparlamente ambondi kulo muntu wabe lokho esavotela izanu PF wathesi emathebhelelenti ngoba ambondi kulo muntu ongaliboniyo uhlupho lwezanu PF emathebhelelenti unaka nomuntu osavotela le phathi yezanu PF umuntu osebenzele isisu
option bangana wamina option niwewezela mina ba studio 7 pila nomuyitirwa munga enda waku tinzwira timhaka ta tiko ra hina ra Zimbabwe ni khensa swinene na mahungu amunga tinyika nsiku hinkwawo mina ni munhu waku huma eZimbabwe ni kwala eChiredzi hikona kwala ni huma koho ni lava ku nzwira vanhu ba Chiredzi hinkwawo kuti yomakweru hinkalolo a hi wutekeni mukalolo hi tseketera murangeri va hina murangeri va pato ra ku kaneta eZimbabwe kumbe murangeri wa pato lerikulu ra Zimbabwe murangeri hi Nelson Chamisa a hi musihlamuleni ave president wa tiko ra hina a hi mu seketereni kumbe ku seketera ku sungula ka tikhanselara timemba ta parliament kumbe na murangeri va tiko riya ra Zimbabwe hi leri sarudzo ya hina ile ku vuyeni kumbe hi ta vuya kumbe hi August kumbe hi July a hi fambeni na vana va hina hi no hlamula Nelson Chamisa kuti ave murhangeri va tiko ra Zimbabwe ni khensa swinene vanhu va makwerhu hina na vavana va hina a hi fambeni hi emahlweni hi no hlapota kumbe hi no hlamula i Nelson Chamisa ni khensile swinene
studio 7 nga vingelela ni njhani lonke vasakazi hayi thina siyaphila ngesilo hlupho lapha manecholocho kulo manji lowo kuthiwa ngu-Victor Mpofu hayi lo manji lowo kayenzi kahle la usecreate ubugebengu obuningi kakhulu ngoba abantu ma bewona uyabadizisa so akusaphileke etsholotsho lapho ngoba abantu bayamosha bayaganga bayatshontsha nje yonke into embi usingcolile ngaye ngoba uyafumbathisa uthatha izimali ebantwini abantu bayagwazana batshontsha imfuyo ma befika kuye uyadiza kababotshwa so besicela ukuthi igovernment ingenele kulolu daba kulungiswe ngoba hayi lo muntu kayenze kahle siyacela mpela ngomoya wesonto
ukumede enkaya okhulumayo salibonani balandeli labasakazi bakastudio 7 yeze nginokudana okukhulu okudlula igama elithi ukudana ngendlela nje uyazi izane esiphilisa ngakhona bethi namanga nokuthi ngabe phela bayabona amaphutha bengabantu abalibonayo iphutha bevuma iphutha kulula uxoleleka umuntu onjalo manje bona bakhubeka kumbe abakuboni kumbe sabangenwa ngamanga kumbe ufuna ukuvotelwa ma ngempela bezathi abantu bona banabantu ababalandelayo abantu basezimbabwe iningi lilandela bona ngoba
bona benza izinto ezifunwa ngabantu. Yini into efunwa ngabantu abayenzileyo? Imigwaqo siyayifuna abayilungisanga. Amanensi siyawadinga ezibhedlela ukuthi ahole awekho. Izibhedlela akunamithi. Sithenga size sithenge thini idrip nje nxa ugulelwa ngumuntu wakho uhambe uyethenga idrip. Ezibhedlela siyabhadala. Amatitsha wethu ayiwafundisa iy'ngane zethu awabhadala. Yini kahle kahle abathi bayenzela abantu? Imisebenzi job creation sigcwele amazwe manje. Khuluma yinje ngibhace kwele South Africa. Ngoba akunalutho engizaluhlalela. Ngizahlalelani khona laphana ekhaya. Akunalutho, akula yona into ozothi uzayihlalela yini. Umuntu bese uyamuzwa ekhuluma ngendlela akhuluma ngayo.
Linjani linyani uStudio 7 basakazi kweStudio 7 linjani? Ngilameke okhulumayo. Asakazi mina ngilambona omkhulu kakhulu engawukuchaza vele. Okunenge angilapho. Kodwa sicela ama voice note alokudlala phakathi. Ningawadlali please. Umuntu athatha a minute yonke 2 minutes yonke lokho ekukhuluma into engazwakaliyo. Eyale akhuluma ngantuleko sengvutsheni lebhabhalazi. Akusindayo ukudlalela le. Hayi ngiyaxolisa TV. Hayi abantu bayekela ukudlalela emsakazweni. Thiyazi sifuna ukuzwa imbono ezosinika imfundiso lati ukuthi zifunde ezinye izinto. Hayi ukudlala. Kulomunye ubaba engeke ngiqambe la ngegama. Sekukhuluma sezezikhohla la igama lakhe. Usesithi ungumoyo ungikhuma akasazazi ukuthi ungubani. Hayi ngiyaxolisa vele la ngokumqamba futhi. Uyadlala lokudlala ngantuleko usengubeni. Hayi baba sihloniphe kancane lawe lapho khona. Hayi siyaxolisa TV. Uma ufuna ukudlala hayi thatha iy'ngane zakho udlala lazo phandle ukusuka emsakazweni.
Lawo ke bekungamazwi enu balaleli elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izizalwane zemelika ezine ebezithunjwe kwamakhelwane kwele Mexico ngolwesihlanu zatholakala izolo kodwa ezimbili sezijutshulwe zafa. Abane laba babikwa bebephelekezele omunye wabo obeseyadinga ukwelatshwa kwele Mexico bevela esigabeni seSouth Carolina baze bathunjwa ngamadoda abehlome ngemibhobho. Kucatshangelwa ukuthi izizalwane zele Melika lezi bezithunjwe ngabathengisa izidakamizwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo wele Melika umnumzana Difa wajabhi Bhangodube.
Isigameko sokuthunjwa kwabantu baseMelika abane kube yinto ehlasimulisa umzimba kakhulu nxa sikhangela isenzo sakhona ngendlela okwenzeke ngakhona. Ikakhulukazi sizwela usizi kakhulu womndeni lalabo abanye abagcine betshonile kulesi senzo basesemtholampilo. Kuyinto enzima kakhulu ngoba siyazi ukuthi kakhulukazi indawo leyi edorobho leyi eseduze le-border yeMelika leMexico kodwa phakathi yelizwe laseMexico ekuthiwa yiMatamoros. Indawo evame kakhulu ukuba lezigemegeme eziningi kakhulu ezokubulawa lokuthunjwa kwabantu ikakhulukazi kuhlanganyela izinto eziyabe zingathi zilama-drug dealers khonapho phakathi ngoba sazi ukuthi kakhulu ilizwe lasemexico lilizwe eligcwele abantu eligcwele ama-gangsters kakhulu abashushumbisa izinto zezidakamizwa kakhulu okwenza ukuthi kube yindawo eba lodlame olusezingeni eliphezulu kakhulu.
Ngokubona kwakho singafika yini isikhathi esokuthi abadabuka lemelika nxa besiya kwamanye amazwe bebe lodubo olufanayo?
Engivame ukuthi ngikutsho babo Gandhi ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi ama foreign policies asetshenziswa yimelika esebenzisana lamanye amazwe ukuthi ngabe senza izinto zabo futhi bacabangele ama citizens abo ngoba izinto abazenzayo noma ngithi ama decisions abawathathayo against abanye amazwe kuyaba lomthelela omkhulu kakhulu ukuthi nxa abanye abantu bengahamba bayevakatshela kwamanye amazwe basuke babe ngama-victims kungenxa yezinye izinto ezenziwa nguhulumende noma ngithi kungenxa yama-decisions athathwa nguhulumende kodwa asegcine sesenza ukuthi abantu abaningi babe sengozini. Ikakhulu nxa sikhangela izinto ezenzakalayo emazweni afana labo-Iraq labo-Afghanistan ngamazwe yiwo kakhulu esithi nxa sikhangela sibona ukuthi abantu basemelika nxa bengahamba baye kulawo mazwe yilapho abangathola khona ubungozi. Kodwa-ke elizweni lasemexico besazi ukuthi khona kukhona ukungaboni ngaso linye kodwa kakhulu into ekhona elizweni lasemexico isiqiniseko ukuthi abantu baseMelika fanele bazifundise ukuthi bengavami kakhulu ukuthi bahambe bayekulela nilizwe njengoba sazi ukuthi kungenzeka uthole ukuthi kwesikhathi sebengakubona njengomunye umuntu oyirival yabo bengama drug dealers noma bengama warlords begcine ekugcineni ugcina usubulawa ukuthi bakufanise lomunye umuntu wese sibesiya kunazelela sekudlula isikhathi ukuthi lapha sibenze iphutha babulela umuntu ongayisuwe kodwa ke yikho kakhulu okwenzakalayo kakhulu phakathi kwelizwe leMelika sifiya elizweni laseMexico kakhulu akuvamanga ukuthi kube kuyisenzo sokuthi ngenxa yokuthi iMelika iba isebenzisa kumthetho kodwa kuvame ukuthi kube lohlupho lwama drug dealers kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Tifa wajabi Pango Dube olandela izombusazwe weMelika esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30. Abangezwanga indaba zethu le nelisa ukuzizwa ebulenjini ku www.voandebele.com.